Imali kasilayo yokufundisa abantwana ngendlela sokudula ngakhona kuzaba nzima ikakhulu abazali ukuthi benelise ukuthenga izinto lezi abafanele bazithenge babhadale ischool fees ngendlela abafanele babhadale ngakhona sesikhwele kangaka. Ngakho ke kasilayo njengabazali imali efunakalayo, kasilayo la kancane. Umnotho uwile, ilizwe liwile, imisebenzi kayikho, amabhizinisi kasebenzi, abathengisa emgwaqweni bayabotshwa yiwo amapholisa kamansipala lakahulumende. Kunzima kakhulu ukuthi abantu babe le ndlela yokuthi bazuze imali basebesondla abantwana babo. Ngakho ke asilayo imali njengabazali ukuthi singabhadala lezi zinto ezidingakalayo.
Indingeko zesikolo zona ungathi zikhwelile yini?
Ayikho leyodwa into engakhwelanga. Wonke kukhwelile, iuniform ikhwelile, amabhuku akhwelile, zonke izinto zikhwelile kulalokho ekade zikho khona. Kuso sonke isikhathi nxa zikhwela ziya lapho abazali abangeke benelise khona. Bekufanele ukuthi ngabe uhulumende uyabavikela kulokhu, kodwa uhulumende nguye obasela umlilo wokukhwela kwezinto, wokuthi impilo ibe nzima ngendlela aphethe ngakhona umnotho. Ngokuba amayunifomu la le school fees lesesiqanisayo silandela ukuwa komnotho, ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Nxa ingasathengi izikolo zithathwe kuphezulu. Kanti ke zona ezikahulumende zona lezi ziyakhweza ischool fees siye phezulu khona le, esazi ukuthi abantu kabasebenzi, esazi futhi uhulumende ukuthi ukungasebenzi kwabantu kuba ngwenguye. Into ebuhlungu yikuthi abantu abaziyo yibo abakushaya indiva khona lokho abazali abahlangene lakho ngobuhlungu obungaka.
Ukukhwela kweschool fees lokhu kuza ngesikhathi iUnited Nations isithi abantwana abafika kusilinganiso ise 47% eZimbabwe abasayi esikolo ngenxa yobuyanga. Ungathini ngalokho?
Vele baningi kakhulu abantwana abangasafundiyo esikolo ngenxa yobuyanga, njalo ke inani lizakhwela lonyaka, likhwele futhi kumnyaka ozayo kusiya phambili. Kugcine sokulabantwana abalutshwane abezikhulu lamasela abazabe befunda, iningi labantwana ababe bengasafundi vele uma kungayekelwa kunje, kungazange ngoba lenguquko emcabangweni kahulumende, kumbe kungazange kwaguquka yini uhulumende ngokwakhe. Okubuhlungu yikuthi abantu abafunda mahala ngesikhathi samakhiwa sebethengisa imfundo ngendlela enza ukuthi abantwana bangayi esikolo. Into ezakwenzeka ke yikuthi abantwana nxa bengasayanga esikolo, bengasafundelanga imisebenzi, abantwana labo bazasala ngaphandle, bazabaphuwa ubuyanga buzaba bukhulu, bazakuhlile ukondla ababa abantwana, behlile ukwedla izizukulwane. Kuba nzima, ilizwe liyadilika, lakhiwa ngokukhulisa abantwana ngokwakhe abantwana, lidilizwa futhi ngokudiliza abantwana. Bayadilizwa abantwana ngabantu abadala bebancitsha imfundo, ithengiswa imali ephezulu engenelisekeyo. Uhulumende kumele kulungise khona lokho, kumbe kulungiswe yena uhulumende ukuze izinto zihambe nxa engakwazi ukulungisa ezemfundo.
Uhulumende uthi kuzathathwa wonke amanyathelo awokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Okuningi kuzayo ngomkhuleko nje ukuthi sikhulekeleni ukuthi abantwana bangangena enkingeni. Ngokuba nxa sikhuluma ngohulumende ovele sehluleka ukuthi abantwana baye esikolo abavikele ngendlela efaneleyo, sekuze kuhlezi phansi 47% okuyisilinganiso esilanda ihafu yabantwana abafanele babe sesikolo kabafundi. Nxa uhulumende ekhuluma ngokuthi angabavikela kugciwane le-corona, yikukhuluma nje kuphela. Kuzamela abantwana bazivikele, abazali bavikele abantwana, amatichala avikele abantwana, ngokuba nxa kungathenjwa uhulumende kuyabe kuwukuchitha isikhathi. Sonke simele sibambisane ngokuba igciwane likhona, liyingozi, abantwana kumele bazivikele, abazali babavikele. Sonke sibambisane ekuthini kungenzeki lokho, singajiyeli uhulumende ngoba kala macebo, kala kuhlakanipha, kala njongo futhi yokuvikela abantwana ngendlela afanele bavikele ngakhona.